Ngilesi sikhathi somqando yiso esiyingozi kakhulu. Yikho ngicela obaba laba othi khona bayahamba kakhulu bazintshantshu zokuhamba. Hayi, ngibona ingani nxa into le ingangena sibili ifike emaphandleni bayithathe abaningi bayabezalala ngophondo. Ngiyabaxwayisa kakhulu ukuthi bengazenzi abantu abaqinileyo ngoba leli gcikwane liyabulala. Yikho bayaxwayisa ukuthi bengahambi behamba bezula bezula bazabe behamba bethelela abanye abantu umkhuhlane.
Amamaski wona aqakatheke kanganani ekuvikeleni ukumemetheka kwalomkhuhlane?
Indaba le yokuthiwa ngamamaski ikhanya iqakathekile kakhulu ngoba iyavikela ukuthi umuntu ma ekhwehlela isikhwehlela sakhe kumbe umphefumulo wakhe elokade uphefumula uyahamba kakhulu ukuthi ungafika obathi ngesikhiwa yi 2 meters. Yikho ma ufake imask uyabo uvikela ukuthi ungaze wathelela abanye abantu lawe ukuthi nxa kade ungelawo umkhuhlane lawe ungaze wangena kuwe. Yikho kuqakathekile imask ukuthi abantu bayayizuze. Nxa bengela mask bayenelisa ukuthi bafake ilembu bazithandele emlonyeni lemakhaleni ukuthi bangaze baphefumule. Lokhu-ke ngiyakukhuthaza sibili ukuthi hhayi njengoba sesiya kathesi esikhathini somqando abantu nxa bele maski bayigqoke nxa bengelayo befake ilembu ngoba leli gcikwane litsha lifike kathesi akula muntu olaziyo. Nxa ukuvikela kuqakathekile ngiuvikela kusitsho ukuthi ufake ilembu lifake lelo lembu ngoba asifisi ukuthi uzuzele umkhuhlane omubi kangaka.
Umuntu nxa ethe wezwa angani umzimba kawusavumi njalo enakanela ukuthi ulayo i-coronavirus kuyini amele akwenze?
Nxa umuntu ezwa ingani ulawo lowo mkhuhlane esekasi ukuthi ahayize umphimbo kumbe ekhwehlela asizwa ukuthi umzimba wakhe usukhudumala, sixwayisa abantu ukuthi bangaze bagada imota kumbe imchova begada amabhasi besiya ezibhedlela besiyabona odokotela labomongikazi. Hayi, lokhu asikufuni ngoba uyabe usuhamba uthelela laba abanye abantu ogade labo imota. Into okumele uyenze ukuthi ukhangele inumber zikakhansila okuthiwa i-Department of City Health, uyidingeleyo number ubusubafoni nela laba bantu babezabuya ngeambulance yabo bezokubona emzini wakho wena bekubone nxa kuwukuthi ugula umkhuhlane ongakhulanga kangako bazathatha amasampulu lawa ukuthi bayetesta khona ngale babuye bazokutshela ama-result. Ma kuwukuthi uyagula bale ambulance yabo bayakuthatha behambe lawo esibhedlela se-Thorngrove. Kuqakathekile ukuthi ungazi wavakatshelwa ngabanye abantu kumbe ubize abanye abantu ukuthi usugula babuye bezokubona bebezokuthandazela ngoba uzabe uzabathelela lo mkhuhlane kangaka. Abantu be-City Council laba yibo okumele babuye emzini wakho.
Uzulu ungamtshiyela sixwayiso bani dokotela Ngwenya?
Bengicela ukuxwayisa uzulu jikelele ukuthi bahloniphe into ezikhulunywayo lezinto ezifakwayo ezinjengokuthi abantu bahlale ezindlini bengasaphumi. Kuqakathekile ukuhlonipha lezi zinto ngoba sifakelwa ukuthi impilo kahle yabo iphumelele iye phambili. Lo mkhuhlane akula muntu ongaphonga ukuthi abantu behlale phansi kungela sizathu. Isizathu salokhu yikuthi umkhuhlane lo uyabulala abantu njalo ubulala abantu masinya 2-3 days ma usuqalisa ukugula ukukhefuzela khonokho uyatshona.